Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-1 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokuthi amalunga ebandla le-CCC alijumi lambili avinjwa ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende akubulawayo luza kuba emthethwandaba we-Supreme Court kusasa.
Iminyaka eyi-22 izanupiyefu yehlulekile ukuthi ithathe lawo ma-seats, sifuna ukuthi ithathe ngesingundengunde isebenzise imithethwandaba.
Kambe ukhetho oluzayo luzaqutshwa ngokuthula na?
IZimbabwe mayibe le enabling environment so that any ozawina, whether ngumuntu we-CCC, whether ngumuntu we-EFF Zimbabwe, kungabi le dispute.
Bathwele nzima abeZimbabwe kwele Botswana ezandleni zabaqatshi abangababhadali ngemfanelo, kukanti abanye balimala emsebenzini bephume belengise izandla.
Sizwa ubuhlungu kakhulu ngendlela okwenzakala ngakhona ukuthi umzukulu selimele, ikampani yahle yamlahla sibili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lokuthi amalunga ebandla le-CCC alijumi lambili avinjwa ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende kobulawayo luza kuba imthethwandaba kusasa. Ibandla le-CCC lithi ukuvinjwa kwamalunga alo lokhu akunyampisanga inhliziyo zabavoti. Abanye abebandla le-ZANU-PF babikwa bamangalela amalunga la emthethwandaba besithi ahambisa amaphepha okuncintisa emthethwandaba we-nomination court isikhathi sesedlule okwabangela ukuthi idale libavimbe. Kodwa bona besekelwa i-commission yezokhetho eyezek balandula ukuthi bahambisa amaphepha la ihola lesine u-4 o'clock esechayile. Ngalokho yikho bekhweze lolu daba emthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Abantu abaningi kabanyampanga izinhliziyo, abantu abaningi babalahlanga themba bakhayela ukuthi bazavota mhlaka-23 Ncwabakazi. Yeah, lapho kuyaba khona le National and Harmonized Election mnyaka ka-2023. Yeah, nanzelela ukuthi lapho esihamba khona singakhayela eBulawayo South e-Country Park and ikakhulu edolobheni kuward 1. Yeah, sayinanzelela ukuthi akhona amalunga e-ZANU-PF azama ukuthi ayethusele esithi nayesikhiwa intimidation bethusela amalunga awe Citizens Coalition for Change. Zananzela ukuthi abasuthiseki nxa bebona umuntu esiqokele kuhle, babe befuna ukuthi bemthathele izembetho, babe befuna bona ukuthi kukhanye ukuthi bona yibo abanamandla kadli. So sibona ukuthi konke lokho akukho emthethweni. Odubo oluyabe lukhona ukuthi ungazi uye emapholiseni sesiwazi imkhuba wabo ukuthi bafika besekele bona abe ZANU-PF. Umkhankaso kwezinye indawo uhamba kuhle, bona amakhansela besikhuthaza ukuthi abe on the ground, bebe amakhansela ahamba ezindaweni bayikhankasa. Kwathe simbona khankaso lo uhamba kuhle, njalo maningi amakhansela ancediswa abantu.
Kodwa liyakhankasa na kungela hlupho esilubona lwenzakala kwesinye isikhathi?
IZANU idinga ukuthi ihluthune amasithi nalawa ayi 12 gobulawayo into engazange ilokhu zikwanisa ukuthi yenze iminyaka edlulileyo ngathi iminyaka eyi 22 iZANU-PF yehlulekile ukuthi ithathe lawa masithi sifuna ukuthi ithathe ngesingunde engunde isebenzise imithethwandaba yikho phela okuhlupha ngombusazwe kamnangagwa ukuthi umnangagwa nxa ekhona esidukudukwini uthakazelela kakhulu ukuthi asebenzise izandla zikahulumende ngendlela engayisiyo.
Alo ke ngumnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo. Kunjalo nje amalungiselelo okhetho olukhangelelwe ukuqutshwa ngenyanga ezayo iyona le inyanga esiqala lamhlanje ayaqhubeka njalo amapholisa kunye lomongameli Emmerson Mnangagwa ngumkhokheli webandla lezano PF belokhu begcizelela ukuthi kube lokuthula lanxa amabandla aphikisayo agoqela ele Citizens Coalition for Change esithi udlakela luvelela kona labo abathi aluphele. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele EFF kwele South Africa umnumzana Julius Malema usanda kuthaza ukuthula kukhetho lweZimbabwe kumbuthano oqutshwe ngempela viki okunanza ukufikisa kwebandla leli iminyaka elithumi yabunjwayo. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 usithandekile Mhlanga.
Asizweni amazwi kamnumzana Malema ekhuthaza ukuthula kweZimbabwe.
We say to President Mnangagwa, stop disrupting the peace of Zimbabwe. Zimbabwe is going to election. Allow the Zimbabweans to make their choice in a democratic manner without any form of intimidation.
Umholi webandla le-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ntibali, wayenxusiwe kulomcimbi. Uthi umnumzana Malema wayengasoli umongameli Mnangagwa ngoba kuvele kulokuthula eZimbabwe.
Ekhuthaza very strongly ukuthi iZimbabwe mayibele peace, iZimbabwe mayibele enabling environment so that any ozawina, whether ngumuntu we-CCC, whether ngumuntu we-EFF Zimbabwe, whether ngumuntu we-ZANU-PF, whether ngumuntu we-Mthwakazi, whether ngumuntu we-ZAPU, kungabi le dispute, sibe able to congratulate each other. Sikwazi ukuthi hayi abantu bakhethile ngendlela akade beyifisa.
Umnumzana Ntibali uphawula ngobudlelwano bebandla lakhe lele EFF ye-South Africa.
EFF E1 sibeliva ku-1 founding manifest. Siqhubekela phambili ngendaba ye-land expropriation without compensation. Thina sifuna i-free decolonized education. Thina sifuna more investment ku-economy ye-Africa. Thina sifuna i-borderless Africa. Thina sifuna i-nationalization of ama-mines. Lamanye ama-sector nje aqakathekileyo. Inhlanganiso zihloniphe ama human rights. EFF ye South Africa ama EFF wonke nje jikelele i Africa yonke sisebenza sonke njalo i ideology yetu i1. So kodwa thina EFF Zimbabwe is an independent political party operator within Zimbabwe laws. Kodwa hayi ubudlelwano bethu bukhulu kakhulu le EFF.
Umcimbi we EFF ugqitshwe ngomgido wetoyitoyi obuholwa ngumnumzana Malema lapho obekulomutsho oncoma umanyano weziphalo wemkhonto wesizwe okugcizelelwe ingoma yomhlabeleli uRingo Madlingozi ethi vuma kamnandi.
Amafighter fitile kweli shumi fighter ndithi vuma kamnandi.
Asizweni umbono kamnumzana Ntibali ngalo mcimbi.
Mina vele ngimuntu owaphuma kuZaphu. IZaphu ukuthi ubaba lo mama babe ngamalunga aweZaphu. UJulius Malema uphume ku-ANC labanye nje abasebenza laye. So imbali ye-Zipra lo mkhonto wesizwe siyayi-understanda kakhulu. Njalo ingoma leyi yokutoyitoya ingoma eyayihlatshelwa empini, ingoma eyayihlatshelwa ukuze ikhuthaze abantu.
Zipra Mkhonto Alliance. onke laban ebaget seltatile elaget ey ta ta sibra konto alliance
tina lati sizibona sisempini ye economy so ukuze simotivate ama ground forces ethu we will always sing these kind of songs ezitoyitoye ukuze sizikhumbuze ukuthi we are fighting for a borderless Africa. We are fighting for one presidency. Ilizwe liyiwani kuthiwa iAfrika. Yiwo umbono wethu.
Umnumzana Ndivali uncintisa kukhetho lokudinga uzamela imagwegwe edaleni ephalamende emele ibandla lakhe le-EFF Zimbabwe. Imele iStudio 7 ikhonapha eWashington DC. Ngisithandekile mhlawumbe.
Hayi siyabonga ube langa elihle
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote lenkulu
Asambeni madoda siyovota
Bathwele nzima abadabuka eZimbabwe kwele Botswana ezandleni zabaqatshi babo abangababhadali kuhle ngemfanelo kukanti abanye balimalela emsebenzini baphume bengatholanga usizo intatheli izindaba eStudio 7 umqondisi Dube uxoxe labanye abakusimo lesi waqoqa udaba olulandelayo
udaba lokudutshulwa kwaNumzana Gift Ncube ezandleni zalo wayemqhathile ngomnyaka ka-2013 kwaba ludaba olwethusa iningi waqunywa izandla zombili kulandela ulimala kwakhe uNcube wayeqhathwe isizalwane seBotswana ukuthi agamule isigodo ensimini kodwa wathe siyacela inhlawulo umqhathi wakhipha umbhobho wamdubula kungekude uThulani Moyo wasala ngelasandla sokudla ngemva kokuqunywa ngumtshina emsebenzini akulasizo alutholayo loba wagijimisana nalolu daba kumagqwetha uNumzana Melifiana ulokhela lisiwe esibhedlela sempilo kulandela ukuqhamuka kwakhe iqolo emsebenzini kwele Botswana inkampani abeyisebenzela isimlahlele egangeni lezi ngezinye zesimo abezimabho kwele Botswana abazithola bebhekane lazo inengi ngelisuka ekhaya lizodinga ukuziphilisa kodwa licine libhekane lesimo esephula inhliziyo abanye kakhulu abangena kwele Botswana belamaphepha abahlawulwa abaqhathi bethembe ukuthi bayababophisa umnumzana Gilbert Ndlovu wangena kwele Botswana ezodinga umsebenzi kodwa khathesi kasenelisi ukuhamba usesebenzisa isitulo samavili iwheelchair okwempilo yakhe yodwa wabhaxabulwa kabuhlungu ngemvubu enduneni kuthiwa udale icala
njengoba wonke umuntu ekwazi ekhaya into ziwome njani wonke umuntu ungayingena lapho vele ekhaya umuntu yabezezama ukufuna ukuthola uncedo manje cabanga ngawungena lapha utawula amaphepha sufika lapho susebenza usabhadala isikhathi esiningi wakusebenzisa inyanga isiyaphela sovuza ukuthi uyethola imali umuntu sekutshela ukuthi awusela maphi so into wakhona ayikuzima kakhulu ikakhulu ngawungela amaphepha
umfowabo kaGilbert uGiven uthi ulimala kwakhe kuba nzima okwenza ukuthi imuli icine ikhangele yena kodwa bona bengene eBotswana besithi bazophandela imuli zabo
so umuntu nje ohlezi kulitsheya umuntu osefuna ukuhlala encediswa nje every time elo muntu eduzane yabe emncedisa ngalokhu nalokhu yabe kufuna ngisho lokuya nje etoileti mayedwa athola kusiba nzima kakhulu ukuthi ageze so hayi impilo yakhona vele yahlatshintsha from kulimala kwakhe
umnumzana Mbonisi Fuyana umalume kaMeli Fuyana laye uhlaba umkhosi ngokwenzakala kumzukulu wakhe ufunga isidi khona ezangena kwele Botswana ukuzabheka namathupha laba bemqhathile uMeli usanda kukhitshwa esibhedlela esenyangakwe eFrancistown wasiwa empilo lapho alokhela lusekhona eqhamuke iqolo
sizizwa ubuhlungu kakhulu ngendlela okwenzakala ngakhona ukuthi umzukulu uselimele ikampani yahle yamlahla sibili kodwa ngoba sonke siyazi ukuthi abantwana bagcwele ilizwe lonke leli ngenxa yenhlupheko yasekhaya eZimbabwe umfana wayelamaphepha kodwa engakwananga kahle kusho kona ukuthi ikampani ingabe yathatha iadvantage yalokho
ufuyana uqhubeke sithu daba lolu bazazama olugijimisa bengasoke bekele okunje ngalokhu okwenziwa ngabanye ukhala la ngosizo ukuthi umela yeneliswe ukuyahlinzwa i-operation
ngemva kwemsebenzi mhlambe ngemva kwe-operation hayi sizothi nje ukuyiqoqodela sizwe ukuthi kwenzakalani ngoba according to the doctors hayi isimo esingamanga kahle isimo esingamanga kahle osongamthatha impela iminyakanyana ukuthi aza alulame kahle
Umeli weZimbabwe kwele Botswana umnumzana Henry Mkonweshuro uthi liyakhuphuka inani labantu balimala kwele Botswana ababika isimo sabo emaofisini akhe.
As you are aware, the basic motive, one of the best motives why the embassies are formed is to protect the interests of Zimbabwean nationals in wherever they are.
Umkonweshuro uthi sebenanzelele ukuthi labo abahlukunyezwa kakhulu abahala maphepha apheleleyo awukuhlala kumbe ukusebenza kwele Botswana.
People take advantage of the fact that they're not documented. But it doesn't mean that if you're undocumented, you should suffer from unfair labor practices.
Iningi liyazama ukuyaphanyeka indaba zokuhlunyezwa emthethandaba kodwa abanye baphuma bengaphathanga lutho. Kodwa ukuthembisayo ukuthi abafana lo Gift Ncube kanye lo Gilbert Ndlovu bathola ukwesula inyembezi. Inhlanganiso ebona abangena kwamanye amazwe besiyadinga imisebenzi e-International Organization for Migration ithi emhlabeni wonke jikelele izisebenzi zokuza ama-migrants lokhu ezibhekane lobunzima bokuhlukuluza njalo besetshenziswa njengezigqili. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze Studio 7 ngise Habron kwele Botswana.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inkampani yakwele Bilitane emba amalahla eBinga isithembise ukuthi izakwakha injanji evela eBinga isiya eKwekwe. Lokhu kuvezwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo ephawula umgodi walinkampani eMtshesu eBinga. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi kulondoda weMarange olumathise indlu kade kulele umzukulu wakhe labantu bakhe abathathu abathe bafa konapho kunye laye lundoda uTonderai Mujimwe. Leli phephandaba lithi uMujimwe ubecele icansi emzukulwini wakhe owalileyo kwase kumcunula wenza lesisiga. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani kustudio 7 bantu bakithi abahle. Siyamuzwa ubaba uMnangagwe utshela abantu basenkaya ukuthi uPutin uthe ababone. Kulokuthi uPutin ube uthe next week ngizobuya nyolungisisa umgwaqo wenkaya usiya kobulawayo ube kungcono than ukuthetha uPutin uthe ndibone bantu benkaya. Sure kuright khonoko kuRobha abadala bethu ayi akuzima lokho. Leli liphoso mpela.
Oke kustudio. Yeah, siyabonga. Siyabonga njalo ithuba lokuthola ukukhuluma khona lapha. Yesizwile isithunywa senkosi uKhumalo ekhulumela phela abantu bakamzilekazi ukuthi kuza kuba ledile mhlaka 9 September. Bakithi bantu bakamthakazi siyacela bakithi akungabi indaba ekhulunywa eSouth Africa esizwa ukuthola kulama khwanta amazathwala abantu kumbe kube indaba ephelela emadorobheni kumbe ema growth point amancane. Akube indaba ephumayo izepandle kanye lapho kuhlala khona abantu ezitolo ezincane kube lama road shows phose ngama district wonke kube lezi mota eziphumayo zenze ama road shows zibika zikhankasela lelo langa iphindibe khona njalo i transport leyo bakithi kungabe into ephelela ku social media kumbe newspaper ndoba ku TV akube into ebuye ebantwini. Siyakuthakazelela lokho. Ngiyabonga igama lami uVukani Zulu ngisekezi maphisa.
Yebo studio 7 hey bantu. Mina nginesimanga labantu bayilabo. Labantu wakithi esindebeleni lawo. Kathi njengoba wakhala ukuthi uMnangagwa wasibulala. Nothi wenga wasibulala. Kathi manje uMnangagwa ngikhona lo babili yini umbe wathathwa. Wethaba nje kuphela waphila imbuzi lezo ziphiwe wona yini. Leziphiwe ziphatha amandla zabadala abadala. Bantu konapho wazathethisa ukuthi amashona ayasihlupha ayasihlukulu. Konapho kuneshona yini. Kumbe inhlamba nje kuphela. Nako waseriga konapho eBlawayo konapho. Warigela ngamashona ariga kumbe kuyini. alibona kuti abantu akito mama tina chai mpululu chairi raisi le yesi chaela eibuya kanye after 5 years ai kwa kwavuleki ngondo manje abantu wafa kudala wefela kono kona wase pululu dzapimbu mina ngagaona abantu kwere pala kwera nyo achisele zindi bese zito mama eti wafa ebuya mutavelu mlanga iwa makepisi lawo nensalu zeneziya zipekwa ngamaposto ai kwa kwapapa manje nelanga la ngkhona nje kwaenze ukunye
studio 7 studio 7 siyabingelela ku studio 7 sithanda ukubingelela abasakazi bonke ngizathanda ukuphawula endabeni yakobulawayo lehluphayo bakithi kubuhlungu xa sisizwa indaba enjengale kuzisisa ubuhlungu kodwa futhi kuyadingeka ukuthi abakhokheli bethu Westman Ncube Pidi lawe bulawa bonke nje abanye ake lizame ukuthi phela lani bakithi iparty ibe iparty ele working structure ekhanyayo kuhle kuhle ezinye izinto ziyaphunyuka zihambe kubi isupport lilayo sibili silayo isupport ikhona abantu bayasupport umnako akafunakali kanti so usiyabamba labo Putin ubone siya ihamba siyabo Putin khona uPutin obulala abantu isigebenge esaziwa ikukhulu kwonde enkulu kakhulu kanti yabona ukuthi usezama ukuthi ebamba lo Putin ukuthi lapha ezama ukuthi esibulale abantu bezimbabwe especially amathebelele nisiza kufa ngokune vele sesifile ngoba unxa uyasebenza umnyaka leminyaka uhole kuswa ibondi imali ethenge ingathenyoni yoni isuyizi ufile vele ufile umuntu ofileyo sifuna ukunaka aphume le bondi yakhe ahambe imali yakhe lelo mbuyane ihanti ahambe la ebona ukuthi ayenza ngale kibo endaweni yakibo kodwa bakithi kubuhlungu indawo yakubulawa le ibuhlungu kakhulu akuzanyi ukuthi ngazo zonke indlela kulokhuzi kodwa nakwehlule nakwehlule ngangcono vele la ma-elections singayi kungayo ma-elections nako ahambe ama-elections eyedwa ayivotise yedwa abona ukuthi wenza njani ngoba la international community sicela ukuthi khanyele i-EU lapho abakhona wonke labo United Nations bebona ukuthi kwakhona sokuvotwa ngamakhothi ikhothi leyi yabomalaba leyi ikhothi eyirabishi engenzi lutho ikhothi iyona esebenzela izanu so akusela khothi lapha awula khothi ikhothi yayezanu kuphela bakithi siyacela ukuthi hayi asisapoteni sponkiya ngaphi si-aphileni senze singami kodwa into ekhona kwini ngokuningi singayemuva abantu bakithi singayemuva sikhohlwe ngokunye but singayemuva siyephambili
injani studio 7 hayi siyithemba liphilile sicela ukuthi abantu bezani bazame ukuhlonipha abantu bebobulawayo lingaziboni ngazathi umthetho uzahlale sezandleni zabo ngicabanga ukuthi umthetho kumele ulandelwe ngendlela ikhona ukufuna ukuzika ngoba bafuna ukufaka umthuli abantu abavele kuleli lizwe behlulekile ukuphakamisa i-economy yelizwe sibabona besibona ama-RTGS asebenza kodwa yavele ngasebenzi asazi ukuthi bahloseni bahlose ukuzinothisa bona sicela abantu 23 August bekwazi ukukhipha iZANU PF empower ukuze sikwazi ukuqhubeka ngaleli lelizwe elifile because of iZANU PF ngundla ngamandla emadubo.
Hello, yebo mlaleli, ngiyabonga ukuthi yami la yikho uzwakale yami audio lapho ku studio 7 kanti mina mangaliswa yibona abantu abathi manje sebekhankasa beqasha ukukhankasa ngalowo mnyaka bengikhona beqalisa ukuthi uzokuthubani ukhuphe lokhu ngapha sokufakwa amakhompyutha why all along 5 years yonke leyo eyirun engaziponsa abantu ngalezo zinto so abantu bafunda ngana leyo 2 months kuphela sokusele ukuthi yikho abangafunda khona amakhompyutha la hayi abafundi ukunanza abantu kuhle ngesikhathi esifana.
Thank you, Studio 7. Ngiyazibongela bafowethu. Ambonge indaba zasekhaya. Ambonge bafowethu. Awuhlale kunjalo, Studio 7. IZimbabwe izilunge. Sitoke sisecele, sigekela secele. Alunge iZimbabwe, sisecele, Studio 7. Siyabonga. Hayi, siyakuzwa okwenzakalayo elizweni, kodwa hayi, kuzaze kube right. Sithembeleni kuNkulunkulu, kuzaze kulunge. Semhlabeni lapho, semhlabeni alaqileza zikhode emhlane. Into zonke zadalwa nguNkulunkulu. Ilanga izofika labo liyi-1. Akekho omkhulu okudlula wonke umuntu emhlabeni. Okudaliwe ufana nokulotshiwe lasezwini kuyaziwa. Leyo langa lizafika. Siyabonga makhosi.
Studio 7, abasakazi labalaleli lonke nje jikelele umhlaba wonke. Ake ngethula umbono la. Umbono engilawo nanku. Engicabanga ukuthi silabalandeli bethu. Kade sibakhethe emalokitshini kobulawayo la. Pho ngani kuthiwa silahliwe. Kodwa ke ngokukhangelayo abamanye opposition abanye abele enhlanhla bangena kuma MPs lama councilor kasixhaseni bona bemthwakazi Republic Party abezapha sibaxhasenini ababe khona kulezo zindawo kuze kusale indawo ezingela muntu kodwa ku president please awusicelo lesi please sonke CCC ku president sonke CCC nguye mbone ngani kuphela singaphuma legudu answer asizamini nini asizameni ubabuchamisa sizaphuma le answer andithembisi manga lapho sikufika njalo ngqondweni yami asiphaseni uchamisa sonke sonke umhlaba wonke jike ku president asiqhaseni uchamisa sizaphuma le answer nyabo
ku studio 7 ku studio 7 ayizabingelela njani lonke khona ngapho basakazi abahle yenthanda ukubuza ngizwe Thembo esithemba exoxa lo nodokotela lapha ngomkhuhlane lo wenkaba khuhlane wenkaba engicela ukubana embuzele ukubana kubangelwa yini ukuthi idonse inkaba isiyaphakathi idonse siyaphakathi ibe lokuhlaba njalo ukubana abanengi lapha abantu abangathi bakhathaza isifo leso senkaba isidonsa isiyaphakathi abantwana kanye labadala esibhedlela lapha njoba kungasela muthi ukukhanya ngathi into yakhona kayi bayikwanisi ngazi kumbe kungabe kuyilo muthi wakhona uyabe utholakala emakhemesi eke silayizele umuthi wakhona ongayolapha leso sifo ngiyabonika limbuzele limbuzele Thembo ngobonga
studio 7 studio 7 studio 7 ninjani basakazi bethu ngilibingelela bonke uthando lawumusa kaNkulunkulu ngithi madoda la enkayi enkayi abantu abahambe kuphela emarayini bezihlela ukudla lokwabanikwa umnyanga kodwa buyisithuthi esinjani uma ungaburojwa nje urojwa ukhangele egcekeni ukuthi lapha ngiyarojwa kena uvuma ugcina usiyavotelizana ungumuntu nje ayule ngqondo yambona ukuthi umuntu olengqondo ngayivotelizana phandle komuntu ongalangqondo nje ongacabangiyo ongacabangeli ikusasa lakhe kodwa umuntu ocabangeli ikusasa lakhe yambona ukuthi ngayivotelizana
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyazi ukubana abanye bayabuza ukuthi kathi kungani imilayezo yabo ingadlalwa emoyeni. Iqiniso ukuthi miningi kakhulu, siyacela ukuthi ibe mfitshane. Bakhona abasithumela ama 1 minute ayazwakala kakhulu, sibili umuntu uyakhuluma aqede afuna ukukhuluma. Siyacela kakhulu balaleli ukuthi liyenze ebe mafitshane ukuze senelise ukwadlala. Siyabonga.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kwezemelika, uphenyo olusanda kwethulwa lutshengisa ukuba ongumongameli welemelika umnumzana Donald Trump uqhubeka ekhokhela amalunga ebandla lama-Republicans afuna ukuncintisa kukhetho oluzayo. UTrump uthola imiklomelo eyisilinganiso sokungamachumi amahlanu lane 54%. Kuthi abanye laba kukhanya omlandelayo ngumnumzana Ron DeSantis, yena olemiklomelo elichumi lasikhombisa 17. Kuthi abathi owaye ngumsekeli kaTrump umnumzana Mike Pence, unkosikazi Nikki Haley lomnumzana Tim Scott onguye yedwa onsundu, bobathathu bathola imiklomelo eyisilinganiso sokuthathu ekhulwini i-3%. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye izenhloko zendaba. Udaba lokuthi amalunga ebandla le-CCC alichumi lambili avinjwa ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edalela eParliamente luza kuba emthethwandaba we-Supreme Court kusasa. bathwele nzima abeZimbabwe kwele Botswana ezandleni zabaqatshi abangababhadali ngemfanelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidimaneni njalo kusasa sikhathi sinye, silazo njalo ezinye indaba ntambama ngo 7:30.